kudinga sibili kakhulu abantwana bezimbabwe abantu bezimbabwe ukuthi bazilungise bona bakhethe ukufaka indaba zepolitics ngemva kwabo ababali abantwana bezimbabwe bethi bantwana bezimbabwe ipolitics asiyifakeni ngemuva sikhangeleni ukwakha ilizwe lethu sindawonye kungela ukuthi lo ngwaliphi ibandla lona ngwaliphi ibandla kodwa sitheleni amathuba wonke onelisa ukuthi asebenze laphana lalaphana singakhethananga ukuthi yona ngwayiphila abantu bethu ibandla sikhumbuleni ukuthi iqhetho soludlule singalifaka ngemva kwethu iqhetho sesingathi bantwana bezimbabwe asigcineni ukuthula bantwana bezimbabwe sigcineni ukuthula gcineni ukuthula ukuze laba abangaphandle labahawukele ukuthula okukhona phakathi kwelizwe lo mnotho esilawo lokuhleleke esiyikho khona thina njengoba sigcwele kumazwe amanye atshiyeneyo yithe sisebenza kakhulu amazimbabwens nalazimbabwens abantu abafundileyo abathanda ukuthula abangenza abenza izimanga abasebenza kuhle kakhulu kwabanye amazwe abantu bethuthukisa amazwe ukhangele nje amazwe njengasouth africa khona fana abantu abaningi abazimbabwe abaphethe imisebenzi emikhulu kakhulu emangalisayo ukuthi abantu labo ngabe balapha ekhaya bengaphenduka beze lapha ekhaya izimbabwe le ingaba yithenani
ye nxa sikhangela babagawule omele aqalise sibili ukuthi bantu asebenzeni ndawonye ngubani
zinkokheli inkokheli zamabandla yizo zilalelwayo njengakho lokhu kathi sikhonapha kathesi ubaba upresident ngathi bantwana kwiZANU PF hayi asenzeni sithi bona ngani into le ngasincedisa uyalaleleka labo shamisa labo khona ngale mabandleni abo MDCP bengahamba kodwa khona kwabakukhulumayo abantu bayakulalela khona kokuthi he hayi sina sivume ukuthi uthele abantu bayakulalela khonokho so ngibona ngani akusincedisa kusisindawo okwakhona bemele bethumayele ivangeli lokuthi abantu bemanyane lokuthi asathe ukhetho silufake ngemva kwethu.